Isambulelo isahluko sesibili.
Kuso isithunywa sebandla elise Efesu loba ukuthi nanku akuchoyo lowo ophethe inkanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe sokunene ohamba phakathi kwezinto zezibane zegolide ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho lemizamo yakho lokubekezela kwakho lokuthi kawula kubamela abantu lokuthi ubahlolile labo abazitsho ukuthi bangabapostoli bona bengeyisiwo wabafubana beqamba amanga ulokubekezela waqinisela ngenxa yebizwa lami kawudinwanga kodwa ngilalokho ngawe ukuthi udelile uthando lwakho lwakuqala ngakho-ke khumbula lapho uwe khona uphendule wenze imisebenzi owayenza kuqala uba kungenjalo ngizakuza kuwe ngilususe uluthi lwesibane sakho endaweni yakho uba ungaphenduli kanti ulalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamanikholayitha engiyizondayo lami lowo olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni onqobayo ngiza kumnika ukuba adle okwesihlahla sokuphila esiseparadise kankulunkulu lakuso isithunywa sebandla elisesemena loba uthi nanku akutshoyo owokuqala lokugcina owake wafa kodwa osephila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho lokuyanga bakho kanti wena unothile le nhlamba yalabo abathi bangabajuda bona bengesibo kodwa beyisinagoge likasathane ungesabi inhlupheko eziza kukwehlela khangela usathane uza kufaka abanye benu entolongweni ukuba lilinge futhi liza kuhlupheka insuku ezilijumi thembeka kuze kube sekufeni ngiza kukunika umqhele wokuphila olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni onqobayo kasoze alinyazwa yikufa kwesibili lakuso isithunywa sebandla elisephegamu loba uthi nanku akutshoyo lowo olomhedla obukhali inxa zombili uthi ngiyazi lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikasathane kanti ubambelele ebizweni lami kawuphikanga ukukholwa kwakho nasensukwini zika-Antipas ufakazi wami othembekileyo owabulawelwa phakathi kwenu lapho usathane ahlala khona kodwa kukhona okuyingcosana engilakho ngawo ulabo lapho ababambelela ekufundiseni kukabhalaki owafundisa ubhalaki ukubeka isikhubekiso phambi kwabako-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe lokuba baphile futhi lawe ulabo abanye ababambelela ekufundiseni kwamanikholayitha ngakho-ke phendula uba kungenjalo ngizakuza kuwe masinyane ngilwe labo ngomhedla ophuma emlonyeni wami olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni onqobayo ngiza kumnika enye imana kwefihliweyo ngimnike lelitshe elimhlophe okulotshwe kulo ibizo elitsha elingaziwa muntu kuphela lowo olamukelayo lakuso isithunywa sebandla elisethiyathira loba uthi nanku ekutshoyo indodana kankulunkulu elamehlo anjengamalangabi omlilo lezinyawo zayo ezifana lethusi elikhazimulayo ithi ngiyayazi imisebenzi yakho lothando lokukholwa lokubekezela kwakho nokuthi imisebenzi yakho yokugcina minengi kuleyokuqala kodwa ngilalokhu ngawe ukuthi umvumele owesifazana uJezebeli ozibiza ngokuthi ungumprofetikazi ukufundisa aduhise incebo zami ukuba ziphinge lokuba zidle ukudla okuhlatshelwe izithombe ngamnika ithuba lokuba aphenduke kodwa kavumi ukuphenduka ekuphingeni kwakhe ngakho-ke ngiza kumlethela umkhuhlane labaphinga laye ngibangenise ekuhluphekeni okukhulu uba bengaphenduki emsebenzini yakhe ngiza kubabulala abantwana bakhe wonke amabandla azakwazi ukuthi nginguye ohlola ingqondo lenhliziyo futhi ngiza kumnika ilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe khathesi sengikhuluma lani eliseleyo ethiyathira elingabambelelanga kulokhu kufundisa elingakwaziyo okuzikileyo kukasathane kangilethwesi omunye umthwalo kubambisiseni lokho elilakho ngize ngifike onqobayo logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni ngiza kumnika amandla phezu kwezizwe njengalokhu lami ngamukelisiwe amandla avela kubaba. Uza kuzibusa ngentonga yensimbi, aziphahlaze njengezimbiza zebumba, futhi ngiza kumnika indosakuza. Hole ndlebe kezwe lokho akushoyo umoya emabandleni.